lemihlolo ekazulukandaba waseZimbabwe ngoba lapha sikhuluma nomuntu onguye okwaziyo ukuthi ama-alien mangaki njalo angaphi njalo aseneminyaka emingaki ekuleli lizwe. Lokhu afuna ukusitshela khona ukuthi kabanelisi ukuthi baguqule isitetha sabo sokuthi ngama-alien sebengabantwana baseZimbabwe. Mhlamba le kwavunyelwana ukuthi nxa bengama-alien abahambe namaphepha abo emahofisini kamodeli yathi bakutshintshe osokutshintshile ukuthi babayekile abantwana laba bavoti ngoba esikwaziyo ama-alien alawa namhlanje sithi ngama-alien babhiza kanje emgaqweni bahamba ngezitimela yibo bazilungisayo zonezana namhla isibongo sabo yimhlamba yokuthi kuthiwa abantwana baseZimbabwe abahambe namaphepha bayayintshintsha. Lokho ukuthi yena ukuthi kuyadula ngokwakhe lo okufuna ukuthina lo.
Khona kungani uMudele ekhanya engafuni ukubapha amaphepha abantu labo?
Kutho ukuthi into abayibabalekelayo icacile ngoba abantu laba akunamuhla bebahlukuluza. So bayayazi ukuthi ngobuningi zabo la nesizalwa labantwababo nesizalwana sabo kabasoze bapha bavotele izanu ngoba izanu ayibabambanga kuhle kodwa okhokhokhulu babo balisebenzela leli lizwe. Namhlanje sibongo sabo sesizukwalana sakhona ikwaliswa ukuthi baziwe ukuthi abantwana balapha. Umthetho ucacile abantwana labo ama-aliens kabayekele ayirejista lilungelo labo isisekelo sombuso siyabavukela ukuthi benze njani.
Kukhona na eliza kwenza ngalolu daba?
Njengebandla kuthithi lodaba sezankambisa emagqwaqini emagqwetheni yethu nginethemba lokuthi iZimbabwe Lawyers for Human Rights layo labo ngikudaba sebephezu kwalo ukuthi sigijime semthethandaba ukuthi sibambe uMudede ukuthi alandele umthetho afe laba bantu izithupha zabo ngoba yimfunelo yabo njalo okhokhokhulu babo balisebenzela lilizwe balifela baliginqela kumele badle amagqi amaginqo ledazi labokhokhokhulu babo ngokuphiwa ithuba lokuthi bayefuna.